sokuyisikhathi sembiko yenu.
Unake ngikhulumelo Believe Gawulelo Joseph Chuma, Malaki Nkomo, Lozenzumo, Elfas Mashaba, bahlala besithi ilizwe leli lokuthula kulomthetho, people are living in peace. Look at eGwanda kubontebe laphana, izakhamuzi ziyakhala zithi kulomuntu ongubhova ohamba ethwele ihloka ngqamu lebhemba oterroriza erepha abantu. Lina bantu bezanu alikunanzeli kokuthi ilizwe leli akulamthetho la. Selibhizi ligijimisana labantu babo CCC labo MRP ama-opposition parties lisekela ukuthi amapholisa enze the right job yokubopha abantu izigangi ngesikhathi kamgaba zange sikubone lo. Besabeka isikhathi esathi sikhula ngaso okuthiwa ukuthi abo kulezigebengu ezihlala egangeni sokuyikho futhi ikhathi esingenxa yenu i-new dispensation, kumbe yi-new dispensation yakhona leyo ukuthi amapholisa ehlule ngumuntu oyi-one. The whole of ZRP is a camus is kale, kumbe ikuthi kusemathebeleleni kumele abantu badubeke yikho elikufunayo khonoko. Believe Gawule njengawe yangeka yangeka mntu omdala hlala usithi kule peace. Kule peace njani namashurugi yahlupha abantu ngani? Kule peace njani abantu besithi kulo muntu oterrorize abantu abantwana basahambe esikolo? What type of peace is that? Akuzama ukufunda wena mdala ohambe esikolo, uzama ukufunda wena unanzelele ukuthi ilizwe lela la alilamthetho, alila peace. Kwenziwa umthetho kuphela u-opposition.
Basakazi bethu ninjani? Ngikhuluma noNkabini. Bengicela ukudlulisa nje imeseji kunaba abafowethu abe-MRP. Ngilalele kahle, bengilalelisise. Nami nginendebele ngasemathebeleleni from Lupane. Indlela nje abayenza ngayo mina ayinginiki respect. Angaze ngizwa mina abaholi be-CCC ma benza amarali be-criticize noma begxeka i-MRP. So lokho thina abanye kusinikeza omunye umqondo ukuthi abana respect. I'm not a politician, ngingumvoti. Hayi ukuthi kule qembu engililandelayo, ngilandele iqembu mina, ngivotela iqembu embona ukuthi lingisa phambili and then lizosa phambili lempilo yabantu abami. So le into engiyizwa nje beyikhuluma la begxeka bengaqedi, hhayi angizwisisi kahle ukuthi bangabahola banjani ma befuna ukuheha abantu ukuthi bebalandela ababahehe kahle. Intombi ayishelwa ngolaka, ayishelwa ngenhlamba. Awuyisheli nge-ex boyfriend yayo, uyishela ngento ozoyenzela yona in future, hayi ukuthi uyishele nge-boyfriend yayo ukuthi i-boyfriend yakho yayinje. Ayizange kwenzele lokho, mina ngizokwenzela lokho. No.
Linjani kustudio 7? Kustudio 7 uthungamile Inkomo, Tanonoka Wande, Gift Dube, Sositumbani lwanomunye labanye sembakhohliwe. Siyalibingelela, siyajabula ngenyuzi, siyajabula ngenyuzi elisiphakulela zona kustudio 7. Lapho embakhohliweyo lingixolela, hhayi ngiyalibingelela nje lonke lonke abanye mabizo abo asuke embalekile. Ngiyalibingelela lonke elikhohliweyo lalapho embaqambileyo, siyabonga. Ngele themba ngiyakhe ngilalele ngalibeka inyuzi kustudio 7 lixwayisa ukuthi kungabi lokuthukana. Kodwa isimanga engiyilaso nansi ngapho kustudio 7, lo baba lo uthafazwa mgwadi uyathuka intando yakhe. Siyabe simlalele nje sonke kustudio 7 naphela ngenxa yokuthi bona abezanupf yibo abantu abakuphawa. Yes, angikwazi yibo abaphethe umbuso kwakhathesi, kodwa liyalixwayise sibili sinyanyabe ngilalele ukuthi nxa sifaka ama-audio kumbe kuyini nje kumbe kuloba, singalobi sithethisa umuntu. Nxa kuyikuthi i-audio singakhulumi ku-audio sithethisa abantu. Kodwa yena uthafazwa mgwadi angimlalele uyathuka nje ihlamba yonke umhlobo wonke nje ngenxa yokuthi bona yibo abakuphawa. Hhayi loku akwathina ke abanye abe-CCC asithandi ukuthi kumbe sithuke umuntu hatshi.